Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 Mabasa 2023 ngukeino okumete sayiti endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 sina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ukubona izichothoza ibandla lezanpf ngoba inkulumo zangkhona ezigatshisa sibusibini ongani sibusibini nanti inansi studio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima nebhora endabeni lezi u-Henrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo oza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezulu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, uEwan McMillan, Hubert Angel, Lo Simon Rudland, unobhala ogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu, ngumnumzana Clopas Chilolo, David Chiroji, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. U-Angel lo munye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan, baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba zeAl Jazeera ukuthi basebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khuda Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingaso abantu abazogezisisa imali zenu zobusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebebi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki lawa amathathu adlulile. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba ley'ndaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator mbe uyaluphenya lolu ldaba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa nobabili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-afekthiweyo so sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje urhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane
Umnumzana Khula ove ligqwetha ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwele Bilitane kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza uNkulunkulu ye Spirit Embassy kwele South Africa eka mnumzana Hubert Angel odlelana lo mongameli Emerson Mnangagwa uAngel uphuma kumabona kude wabezindaba abe Al Jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa ngumnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho.
Hayi, uhambe kahle kakhulu, bazila abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-chase kodwa bafikile abantu sasengisela sibili onozindaba bebekhona imeseji ede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya sibone ngani ifikile lapha dimele yekhona
kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel
akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha deve mele behlangana khona bavalile konke kwabangxi batwakala kungela muntu le security ibingekho mbali okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukuthi kwenzeke lokho bathole i-message and bayithole
abade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo
iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangenamabandla abawameleyo ordinary citizen abatebekhona
kumaphephandaba eZimbabwe iHerald bathi bona yena uHubert Angel kanye loSimon Rutland labo abathintwayo kufilimu le Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu
Ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe? Cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo engathatha imali yakhe ama-US dollars afake e-bank eZimbabwe. Imbadlala ngathi nje laba bantu ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account yani ebondi. Bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni cabanga ukuthi bakhona abakwenzayo. Ayikho le. Imali zabo zonke zise-Dubai, zise-Switzerland. So akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account kulombani owathatha imali yakhe afake e-bank eZimbabwe. Badlala ngengqondo zabantu nje.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela eJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamachumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamachumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela umsakazo khona.
UMnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubana izochothoza ibandla lezanu PF ngoba inkulumo zangkhona ziqalisa sibusibili ngokungani sibusibili nansi iStudio sebandla le-opposition kodwa ngokuhamba kwesikhathi sagcina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhulume ibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchazisela lihamba ledingisisa kuzinkokheli zezanupf liyadingisisa futhi njalo la kuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo studio 7 siyabonga kakhulu
umnumzana Albert Mhlanga umlaleli kastudio 7 ulombono ofanayo
sichayela ihlombe istudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi isebenza leZimbabwe lozulu wonke sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lokugqiligqili obenzakala eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7
Unkosikazi Patience Sibanda omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
IStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni nabantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balitshwana benelisa ukuthi bethole indaba. IStudio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukansila kaWard 17 ePhumula, ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa, abe-Studio 7 ku-20th anniversary. Sisithi yalala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service owaziwa ngokuthi iStudio 7 wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo ikwethulela uZulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane loZulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 AM to 7 AM. Kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 PM kusiya ku-8 PM. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi labalaleli bakaStudio 7 okhulumayo nguPetros wakwesibanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda okwamanje ngokomsebenzi kwelaseSouth Africa engiyajabula ukuba khona egroupini ekaStudio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engukhuthazayo ke kwabatsha asibambeni kanjalo sekeleni ukuthi ukubandlululana kwemihlobo obabamkhulu bethu kanye nabo babuJoshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabwe naye ngemihlobo.
Hey, salibonani umthwakazi. Awu siyakhalazela Studio 7 indaba zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo isibongo ngizalwa endaweni yaseNkayi eNkulu. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio sakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo le ndaba esizithola usuku ngosuku umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzela iStudio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba baningi. Into engayidlulisa amandla ngithi mina hayi sekunjalo kuStudio 7 sithanda ukubonga kakhulu nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwane ngoba vele siyifamily eyodwa siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu. Kukhongolosi ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiShona. Namhlanje singolosihlanu, sithokoze kukhulu kwambala, sithokoze kukhulu uzimu unkulunkulu wakamba nathi even nami ngathoma ukulalela iStudio 7 2006 until namhlanje ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa nge-Studio 7 yesi-VOA Ndebele Studio 7 VOA Shona ukhuluma ngesona nesindebele into le indihle kukwambala ngithanda ukulubonga nonke nina nisilethela indaba akuna lo ngizothi lo number one or lo number two nonke ni number one niyenza umsebenzi wenu kuhle
igama ngubongani umfo kankomo ibizo lami ngubongani wakonkomo ngizalwe entaba zinduna esigabeni sembelesini ngafunda enhlamba baloyi eprimary nasesecondary ngasuka ke ngasengiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yaseLupane kuNkosi uMabhikwa ngisuka kuNkosi uKhayisa uNdiweni ye hayi siyabonga sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewireless kwakhe umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi aerial ukuthi kubambe i-network iwireless ibambe ngafunda konapho ngoStudio 7 kwaze kwafika lamhlanje bengingabe angisekho ngokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami sengasuka lami ukuthi ngizophanda-phanda kubomakhelwane kwelasemzansi bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami kodwa bengikwazi ukuya ku-inthanethi ngigugule ingitshengise inyuzi engifuna ukubazazi ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso lokho engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi ma ngifika nje noma ngisebenza ingivilalele khonapho eduze kwami la ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso ngiyabonga
labo ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 besitshayela ihlombe iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile ukwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe ngobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu kubika u-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Lesikhathi lesisekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani ngobulawayo kuthule endaweni eziningi umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuyela upane ukuyabona imuli uthi kazakakubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini
kulokhu kuyasihlolela asazi ukuthi kuhamba njani ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-easter konke kwakugcwala amabhasi lapha kunje kade singase sitshayisile sesikwazi ukuthi le mali kodwa kasilasenti
unkosazana asamukelisiyo ndlovulayo befuna ukuya ekhezi
mina ngiyathenga imali incane ngoba mazoqeda iviki yonke awuthengisi lutho and then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola yesitendile ufuna ukubhadala urenti so lento ekhaya kulogo kwami lokhulu baphathe kakubi ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza umntwana uyazama etown but ngama-holiday sehlule kubetu ukuthi abuye ekhaya hhayi kathi esiyikomini sazama ukuhlanganisa imali ngoba
umnumzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi wehlekile ukuyabona umdeni wakhe enxa yenhlawulo ekhuphuleyo yokugada ibhasi.
Sasalima kunzima kumnyama ngenxa yokuthi nangaimpahla zaonezigadi nasala ibhasi sisini. Soke ukuthi ningazigadi sangani bekumele ukuthi ngabe njaya itikiti akwanisa ukuthumeza impahla zami kade sigaangiehlulekile.
Ukhulu Peter Tshigwada oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona isalukazi sakhe emanxeleni.
Ngihamba njani ngala mali? Akula mali ndoda. Ngihole izolo ngingafakela imali ebhukwini efonini i-100,000. Njani ngiyayitshintsha kubamasintshe basi yakunika $55. Uphile njani baba ngesimo esinjalo? Ngihlala lapha eNtumbana kula magetsi amanzi ayizikhulu zabantwana zitholi zokwazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane. Ngizabafisa ngani? Fisa enhliziyweni kodwa ngesimo asazi baba.
Amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga. UDopis Magedleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile eshumi phakathi. Umnumzana JP Mpofu ukhondakitha webhasi leyi.
Ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyangeni ezandleni. Ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho angakuphayeti sibula kufanani lemnyakeni edlulileyo. Ngibona kuyikuthi abalamali bayekariyangwe konke labo. Abanye bakusala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndongazi kalobhengula khona anyamalela khona the last.
Amakholo amaningi abuthele endlini zokukhonza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. Ureverend Hussein Sibanda ohlaziya ngezombusazwe uchaza ngobunzima obuhlangane lozulu.
Iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu. Abantu abaningi bebengalazi mali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakoBulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela iinkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babebaningi langeholiday.
Ngimele Studio 7, ikamramu Ezra Chisas Banda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report, and i-delimitation inxa ichallenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqhakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiyo ekhangela ukuthi ama-constituents ethu ami njani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimination report ezasetshenziswa. Lokhu kuyabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo ngoba ivelile ama-programs ayo abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo ngoba i-constitutional court yabe siyidetermine issue naleyo.
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018.
I-application leyo, I saw application leyo ukuthi ungacabanga ukuthi i-application nje ngoba i-application ingabe ilokunye nje okuthayamanzi okubuyukuzifiswa. In my view, i-consistent yona. I-delimination report leyo egazethiweyo yi-delimination report ephuze isetshenziswa. Sebesesibhelwe khali, akula nto esingayenza. Yiyo eyabe isizasebenza.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela izeki edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa ngumonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe leEvangeli lokuthula lapha baphethe idlalade labo lakuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kala ngabingelela nje sibonke nje abalaleli ngidabuka eplumpi esigabeni sokhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angikabi nesikhathi eside mpela 2021 lapha ngibuka manje sasine-albhamu eyodwa nje kuyiwe ngasho ukuthi abantu bayithanda impela i-albhamu lebizwa ngokuthi VIP.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zibe singakasifaki ku-online, so zisatholakala khona lapha. Imi kusho ukuthi i-phone number labanye nje engisebenza nabo, futhi ngisebenza noBobby uDube kanye siqembu nje levangeli lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje silivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu ngakuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi befuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokhu abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje bonke abathe ukuthola leli albhamu esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
USambulo Moyo ehamba leqembu lakhe iVangeli lokuthula. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngomsakazo weStudio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo, 20th anniversary namhla. Silugqibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.